ndaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani izulu kandaba mfakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 23 mfalakazi 2019 nguChris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, sokusele amalanga phose amabili nje kuphela ukuthi lifike ilanga lekhisimusi, kodwa iningi lihlaba umkhosi ngomumo wezomnotho welizwe.
Owakathethi vele singathi thini ikhisimusi izadliwa mhlawumbe laba megaba lendiva eGoli, kodwa umuntu ohlala lapha eZimbabwe City osebenza lapha akula khisimusi vele angayidla, ngoba imali yakhona vele ayeneli lutho.
Abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu i-5,000 bevela kumabandla ezombusazwe achiyeneyo bebecupha mgano munye emcimbini wokuthakazelela usuku lwe-Unity Day emaboleni esigabeni se-Lower Gweru, lapho iqembu le-Dynamo selincikilane khona lele T1 izolo.
Kithi lapho engikhona ngakuthatha njengo-MP, ngathi mba ngu-MP womuntu wonke. Asibamba nenini Dynamo ngiyabonga kakhulu, ibuye all the way from Harare. Ngibonga ubaba Mario babuye bonke iphoti ye-Dynamo.
Kodwa kulabanye abathi ikhefu le-Unity Day libakhumbuza okuthunuka inhliziyo zabo.
Ukhuluma lomuntu owahlukuluzwa kakhulu ngalesi sikhathi, ngibona leli langa kimi lithi kukhumbula abantu ababulawa ngohulumende ekhangelela ukusiqeda emaNdebeleni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Sokusele amalanga phose amabili nje kuphela ukuthi kube lilanga lekhisimusi, kodwa iningi lithi le kuza kuba ikhisimusi embi kakhulu ukwedlula wonke solokhu lizwe lathola umbuso okhululekileyo. Ukudla lenye impahla emqoka empilweni kaZulu, intengo isiqanse okwesabekayo njalo okunye vele akusabonakali ezitolo. Sixoxele sakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Duduzile Nyathi ukuze sizwe ukuthi ilanga lekhisimusi liza kuba linjani lonyaka.
Hey, okwalonyaka kunzima kakhulu, esingakusho ukuthi thina lapha eZimbabwe ikhisimusi asoke siyidlale, ngoba imali yakhona khathesi abantu sebeqasile kunale mabhenki usuyalayina elikhesh uzathiwa 200 bond engasoke vele ithenge ngisho lutho, ngoba khathesi uma sikhuluma irayisi 2 kg eyodwa i-45 bond. So owakathesi vele asingeke sithi khona ikhisimusi siyalungiselela. Into enginanzelelayo esiyenzayo njengabazali lapha ikakhulu koBulawayo, amabhuku yiwo abantu ade siwadope sesilungiselela ukuthi khona izikolo zivule. Okwekhisimusi leli kuzabe kulilanga nje elifanana namanye amalanga, asiwe ukuthi lokhana wawudala ukuthi maybe sizathenga lokho grocery sidle abantwana labo sibacecisi, akusuke kwenzakala okwakathesi. Okwakathesi vele sigcina ukuthenga i-stationery for umnyaka ozayo, ngoba izinto zinzima and yasesaba lokuthi nangomnyaka ozayo intengo zase zikhwelile. Sikhuluma kunje amafizi akhwelile and aqanise ngemali esingayenelisi. So ukuthi sikhanye sithabele usuku lolo lulodwa kunzima kakhulu ngesimo lesi esikhona eZimbabwe. So okwakathesi vele singathi thini ikhisimusi izadliwa mhlawumbe laba megaba lendiva eGoli, kodwa umuntu ohlala lapha eZimbabwe City osebenza lapha akula khisimusi vele angayidla, ngoba imali yakhona vele ayeneli lutho. Ngaze uhambe uyeyithatha laphana ebhanga vele uphuma lephe babheke yodwa kuphela ungathenganga lutho. Kwe singakutsho nje ukuthi khona lonyaka vele akula khisimusi esizayidlala kuyalo kufanana lamanye wonke amalanga.
Manje bona abantwana libatshelani ukuthi leli lilanga lekhisimusi kodwa asenelisi, bayakuzwisisa yini nxa libachasisele?
Abantwana uthi bakuzwisise ukuthi khona hayi imali azeneli, kunzima kakhulu ukuthi bakuzwisise, kodwa akula ngenye indlela ngaphandle kokuthi batshele ukuthi khona anti yabona khathesi ngithengile lokhu okwesikolo. So khathesi yikho okuqakathekileyo, okwekhisimusi sizathi sikwenza ngokuya kwesikhathi, ngoba akula ngenye indlela. Langaze bekuyabe kunzima sibili kunzima ukuthi khona baze bakubazwisise, ngoba ithambi yasongani mhlawumbe sisekela ngoba singafuni. Kodwa nje labo siyabatshela ukuthi hayi liyabona lanithi umumo unjani, so sicela lisisekezelele okwakathi khathesi sithenga vele into zesikolo ba khathesi ungakhayela iECD lapha eZimbabwe laba be early childhood development abantwana abahamba belabo 4 years istationery sabo siyadiba because bana ungamabhuku abakusebenzisayo khathesi e bookshop yabo uthenga nge $80 elilodwa ibhuku kumele asebenzise about 8 books so imali yakho na ibiningi kakhulu so siyazama ukuthi sikhulisa la ukuthi hayi ngithengile lokho yabo lawo lokho uncenga ukuthi hayi mntanami ngithengile lokho kwesikolo okwekhisimusi zakhe sekubona ngoba kunzima kakhulu ngoba nxa singathi mhlawumbe senze okwelanga lona leli elilodwa vele akusuke ukusikise ngabusezulu izikolo thabe sesikhala ukunje ade sifakelwe ama-message ezikolo besithi khona sibuye for ama-fees ama-top up so vele ukunzima kakhulu ukuthi khona sikhangele lilanga lelikhisimusi khathesi siyayenza khona lokho kwesikolo langaze kuye ngabe bejabulile abantwana kodwa hhayi sizaqakathekisa kwesikolo ikhisimusi sizabe sikhangele khona lokho sizaphoma ukwenza nje khona lokho okuncane but vele ukunzima kakhulu namhla i-2 kg ye-chicken i-129 so vele kunzima kakhulu ngoba uyakhanti ngelanga lona lelo engxenye sizabe lizayidla but kodwa vele imali yakhona ayibambeki kunzima kakhulu.
Lo ke ngunkosikazi Duduzile Nyathi isakamuzi sakoBulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo.
Sina le-Studio 7 abathi usakusebenzisiwe emaya.
Lo Chris Gandhi.
Nami uthandekile Mhlanga. Kilisisela ikhisimusi enhle nonyaka omusha olenjabulo.
Izolo bekulikhefu lokunanza ilanga lokumanyana ele Unity Day kulandela kulobelana isivumelwano se Unity Accord phakathi kwamnumzana Robert Mugabe oyekhokhela ibandla lezanu PF lo mnumzana Joshua Nkomo wayengumkhokheli webandla le PF ZAPU ngomnyaka ka-1987 abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu i-5000 bevela kumabandla ezombusazo atshiyeneyo besemcimbini wokuthakazelela leli langa elikhefu le-Unity esigabeni se-Lower Gweru izolo. Wona ke kungumcimbi obuqoqwe lilunga ledwale lephalamende elimele iVungu constituency umnumzana Omega Sibanda owebandla le-ZANU-PF. Okuningi asikuzweni kunthathele indaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda eseGweru.
Abantu abaningi bajabule kakhulu ukubona iqembu lenguqu elikhulu eZimbabwe eleDynamos lidlalela ebhuqwini lomaboleni leqembu leTel 1 okuyinto ebamangalise kakhulu. Mnumzana Omega Sibanda umeli wevungu ephalamende uchaza ngomcimbi lo oqakathekisa ukubambana nokusebenzela ndawonye kwabantu.
Kithi lapho engikhona ngakuthatha njengo-MP ngathi mina ngu-MP womuntu wonke asibamba nenini. Dynamos ngiyabonga kakhulu ibuye all the way from Harare. Ngibonga ubaba Mariot babuye bonke ibhodi ye-Dynamos. Ngibonga abantu bangapha osabhuku bonke basebenzi iziduna zonke zikhokhelwe ngusogwala futhi zonke inhlangothi bonke wonke amaphathi abelapha. Ngibonge kakhulu.
Umnumzana Benjamin Mpalawe Ward 7 ungukansila webandla eliphikisayo le-MDC. Laye besemcimbini lo njalo uthi usebenza kahlelo MP wakhe kuloba nje MP wakhe engwezano PF.
Ubizile abantu bonke wathi bangakhetha umhlobo njalo wakhuluma ukuthi ngizazama ukuthi mbise le Highlanders le-Dynamos ukuthi izozama ukubambanisa abantu ukuthi abantu babe yinto yini. Bona labo bantu ababili abayibo bezinto umkhombo nomgaba basebo. So bachiya bathi langa le lihlale lokhu likhona so ngibona silapha sisekunye imidini.
Unkosazana Shilamu Derele lilunga lebandla le-ZANU-PF yena ke ujabule wamagama ngosuku lolo.
Isuke esigabeni sakosuku ne village ilanda ilanga le Unity Day ukubambana kwabantu bonke eZimbabwe. So lapha ngifunde into eziningi akukhethi party kufuneka wonke umuntu ukuthi abe la. Ngiyathaba ngoba sibe sibaningi hlanganele labo babompala ngithabe lokubona oPhilip Siyangwa engangibazela emaredweni nokuma-TV namhlanje babone live
abebandla le-MDC bebekhona bethakazelela usuku lwe-Unity Day ngokuzona Fortune Biba ngomunye wabo.
Sikholise kakhulu ngeunit lela tikhona nina kodwa ngiwe badlala MTC kodwa zange sike sokubale konke lokhu futhi sina singabali phibandla sizama ukuthi sithuthukise ilizwe ukuthi sibambane ukubambana kuqakathekile njalo i-development yeqakathekile okudlula konke.
Unkosana Tendai Mhlanga uthi ukubambana kuyinto eqakathekileyo.
Tendai Mhlanga owezanu PF Ward 7 esigabeni sakophisi yesenhleni ngilapha emaboleni sizengelanga le-unity day nokujabula kakhulu ukubana sihlangene. Hayi kutshengisa ukuthi abantu balokubambana ngoba kulokuthula kula kuqokozela okukhona abantu balalela okukhona silabantu abaningi abakhona abasevakashela abavela endaweni ezehlukeneyo sibambene. Hayi kuhle sibili ntokujabula okukhulu.
Ngemva kokudla kutheseli mathunzi kwaba lo mdlalo we-Dynamos le-Tel 1. Mnumzana Raman Kumbo ngumqeqeshi weqembu le-Tel 1.
So it's Tel 1 that is good that part here because ikhuya abantu abona ngeyethu la and ifuna ukujenerate support yethu lathi lapha ekhuya. So definitely that could have been just tell one. I don't know about the tell one yet. So la pouti la bebe le pora Premier League with the Milan with the support team ya bonto. So babu ye bezo support tell one. Is I want to lethi wathela bebuyela amathimu amakhulu okwaye lendawo zo-Dynamo zonkefu babebuya lapha babeiprivilege sokubuyela ama-pcams ngayethimu yabeyalaphekwa.
Umdlalo wenguqu odumileyo owakwadlalela i-Highlanders uJoel Luphahla uthi ukubisa amaqembu enguqu amakhulu emakhaya kuyanceda ukuthuthukisa umdlalo kwabasakhulayo abahlala khona.
Ama-games la aqakathekile kakhulu umsakazi wami because you never know who you are going to find again. Because I think kula maraf diamonds in Makai, we have won which the challenge is great. Nami means in Natura Gabriel, the Cholocho Natu, we identified as the Scambela, we said Tennis, because our obvious Tennis have a little to the chance to have really born as a reborn. So these are the kind of games that you want to, you know, give to the people.
Iningi labantu kulesi sigaba bathi abakwenzelwe ngu-MP wabo abasoze bafa bakukhohlwa bathi badle basutha bagida babukela umdlalo wenguqu lapho iqembu le-Tel 1 le-Wiper Boys linqobele Dynamos Dimbare 4-3 kuma-penalty shootouts lathatha inkezo ye-Unity Cup. Ngimele i-Studio 7 emaboneni lowakweru igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Siyabonga Ezra Chisa Sibanda. Kodwa abanye bathi ikhefu le-Unity Day alibakhumbuzi ukumanyana kodwa libavusela ukudabuka kwenhliziyo zabo. Sixoxe lomunye wabo otsho njalo umnumzana Ernest Mlandu Moyo owayeyisibotshwa ngesikhathi sempi yenkululeko.
Kanti ukhuluma lo muntu owahlukuluzwa kakhulu ngalesi sikhathi ngibona le ilanga kini lithi ukukhumbula abantu ababulawa ngohulumende ekhangelela ukusiqeda emandebeleni. Kimi lithi ubukhulu kakhulu lokuhlonipha abaningi bethu abadlulayo. Kakukho okunye likukhuluma ngaphandle kwakhonokho okuphele engikukhumbulayo ngoba nxa wabulawe labantu lawa wasila kuleyokuloo mbucazwe seliqeda ukukhipha amakhiwa kuyahlupha kabo ukuthi ukukhumbule kuye kuphela.
Ye kodwa ke siya sizwe bona abanye laba abasembusweni abasalayo babe bekubandla le-PF Zapu kodwa basala kuzana u-PF. Ungathini wena ngalokhu ukuthi kulokhu kule Zapu yini kuzana u-PF?
Ye kuliqiniso ukuthi kulabantu abasalayo nangasikhathi sempi phela kukhona abantu ababevele bengisasifiki ngoChombe vele sokusela oChombe bodwa kuzana u-PF ngokuthi nxa sikhumbula leli langa sibakhangele bephakathi nxa ngawuxoxa labo wathi bona kathi la bantu bazaifuna ukubavusa yini abantu begugrawundi anti yezingxoxo yangikhona umuntu esowotha umlilo wesela wahle wabalisela nangikwakhe. So labo bantu thina sibona ingani besele ngale bavele kabakho lathe bajoyina bo labo bantu ababesibulala. So labo bangababulali ngokufana labo labo bantu ababesibulala.
Kodwa labo abasukayo kuzana u-PF babumba katsha iZapu kungani ibandla lakhona aliphumeleli lisiya phambili kungakubangelwa yini?
Ye ukungaphumeleli kwalo kumbe lokuphumelela kwalo kubangelwa yikuthi laba bantu bayakhuthaza but abantu ababakhuthazayo abaningi bangikholokho bephakathi kungaphansi kwezicuku bayesaba ukuphumela egcekeni ngoba umbhuqazwe phela azange utshengise ukuthi uyaphila ukuthi usuphelile. Nakhathesi nje sikhuluma so sikhuluma lesi sikhanga ngikhuluma lawe gandi kulo baba lokuthiwa nguNale owe-MPRC esikhumbele ukuthi ngakhathisa abantu sebehlambulukile sebephumile ezixukwini akutshengisi lutho okunceda laba bantu kutshengisa ukuthi laba bantu bephakathi kokwesaba ngeke baphumele egcekeni ngaphandle kuze kuvele sile ukuthi kuliqiniso ukuthi sokuxolelwana kunje yini indlela abangaxolelwa ngayo kumbe abangabona ngabonakala ngayo kucwangabantu
lo-ke ngumnumzana Ernest Mlandu Moyo owayesibotshwa ngesikhathi sempi yenkululeko ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi abamabhasi lamakhombi aya emaphandleni sebekhweze imbadalo ngesilinganiso phose esiphindwe kabili. Abanye abanini bamakhombi lamabhasi babikwa betshele iphephandaba leli ukuthi ukusilela kwamafutha ejizili yikho okubangela ukuthi bathenge emkambo wensitha lapho amafutha adula khona labo bese bekhweza imbadalo. Iphephandaba le-Newsday lithi ibandla le-MDC lithi inkulumo okumele zenziwe ngezokuguqula imithetho enqabela ukhetho olukhululekileyo, hathi ukudinga izikhundla njengalokhu abathi kwenziwa ngamalunga ebandla le-ZANU-PF. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu balaleli bethu. Ye kumilayizelo lisithumela nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318.
Ndiyavuka balaleli labasakazi. Hayi thina siyavuka. Hayi ehlelweni lukahulumende olokwehlisa intengo yempuphu siyambonga. Simbonga kunjalo kayenze kubonakala ukuthi nguye uhulumende okhulumileyo, kungakhanyi njengathi kukhulume usobhuku we-reserve okuthi akulandelwa. Kayenze into ebonakalayo ngoba abantu abaningi ngabantu abasemakhaya abangasebenziyo, plus uyakwazi uhulumende imali yakhe liyayipha abantu ayisebenzi. So abantu ukuthi bangathenga njani layo i-50 naleyo inkulu kakhulu. So singathi uzamile but akukhanyi ukuthi nguye okhulumayo, kungakhanya ngathi nje kukhuluma usobhuku. Ngiyabonga uMageza.
Hey, salibona libalandeli Studio 7 injani nonke. Hawu uvinja kwamabandla la aphilisayo akusebenzi vele ngoba loba bakwenza nje kucindezela akukho right. Kucindezela ngoba bibona nje ukuthi vele abafuzwani leqiniso. Kodwa ke mina indlela engibona ngakhona ngale ndaba kaThabo Mbeki ukuthi okhona uzuzama ukuthi ahlanganise abantu ngokomnotho welizwe, hayi kahlanganise kubona bona la bona lokushamisa lakumnangagwa. Thina mayeza ngabakhithi nje sihlale nje sifake ucingo nje kube umngcele one time kube those are those abale abale abangapha bangapha sikukhathile thina.
Ngiyalibingelela lonke elisebenzela iStudio 7 lani lonke balaleli. Nginegama lami nguSithole kobulawayo. Indaba yokuphila kwethu eZimbabwe lokhu siba nzima suku ngensuku, kungani akusela government? Pho manje sesiswele lokuthi sizaphephela ngapi bantu bakaNkulunkulu, ngoba uMnangagwa lochiwenga lohulumende wabo they've lost touch with the reality. Abasakwazi ukuthi benze, they've just become puppets of China. China yilizwe elifuna nje ukubenefita at the suffering of the masses of Zimbabwe. Njalo okwamanje i-opposition sokumele ithathe inyathela eliqinileyo engakaze ilithathe, ihambe e-United Nations iyefaka udaba lolu olwemisirulu ngeZimbabwe ngohulumende lo wamasotsha, ngoba isadiki le-AU akulalutho oluphumayo. is just a club of dictators. Bakhangelele bona ukuthi uhulumende ongawukhona kumbe yiliphi ilizwe behambe nje just to show their faces and they become toothless goofers. Yikho okwamanje izinga eZimbabwe elokuhlupheka selifike ku highest level of suffering. Njalo nxa sizwa umuntu onjengoGuthu ekhuluma eStudio 7 ethuka kanje, I am so disappointed ngoGuthu. UGuthu used to be vibrant, as he says, but now he is a vibrant of insulting the opposition where he came from. UGuthu must be very careful ngelanguage yakhe in this Zimbabwean politics. Engazathi nxa esengena kumhlangano lomnankagwa azibone angani is very special over Zimbabweans who are suffering. I'm so disappointed ngoGuthu. Abantu abanjengaboGuthu must never get a platform ku Studio 7. They are very insultive. Uyayangisa uGuthu. Nxa ephiwe imali yizanu, you must just eat that money, close his door and shut up. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani. Nivuka ninjani bantu beStudio 7? Ninjani bantu beStudio 7? Siyaphila, siyaphila impela. Siyanamukela. Hey, yazi mina ngizobuhlungu kakhulu ngale nto eyenziwa ngabantu bakithi eMathebeleleni. Abantu bakithi eMathebeleleni, mangithula ngibheka, yibo abenza ukuthi izanu PF ingaphumi embusweni. Ngoba one, banejelasi. Abantu baseMathebeleleni, hayi, asiyekeni ijelasi, sizameni ukuvusizwa. Asiyekeni ijelasi. Abantu baseMathebeleleni banejelasi. Nangomunye wavula iqembu lakhe wathi yena ye Mthokazi Republic, wathi wathi kodwa Mthokazi Republic wakhona loyo akusiqembu elingavusa ilizwe lelana, liqembu lobandlululo. Kumbani umuntu ozobuya ezo investa koBulawayo lapho okunomuntu obandlulula abantu khona? Two, nangomunye sevulo kwakhe lokho abakubiza bethi MDC Zimbabwe for ini? Yabona ukuthi manje ene futhi mangibheka iZANU PF isebenzisa abantu bakithi eMathebeleland ukudestroy MDC. Ene manje mangaqhubeka kunje abantu bakithi besenza kahle, lelizwe leli angeke lize livuke, never. Iyabona leyo nto yiyo enziwa ngabantu bakithi eMathebeleland. Abantu baseMathebeleland ikakhulu emakhaya bavotela iZANU PF, as long as iZANU PF ibapha ukudla. And nalokho kudla ebapha khona akusingokwabo, kudonethwa yi-United Nations. Abantu baseMathebeleland, hhayi, asizameni ukukhweza ama-socks. Kahle kahle kumele sibe yazi into esiyifunayo. Ngiyabona.
Ye, labo ke ngabalaleli bethu abasithumele amazwi abo nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kodwa ke balaleli, lingathumezeli imilayezelo emide kakhulu edlula ama-2 minutes. Siyabonga. Ngamafitshane ke sikhangeleke ezalapha kwelemelika. Usomlomo edalela ePhalamende ngapha kwelemelika elithiwa lona yi-The House, unkosikazi Nancy Pelosi, elokhu esala ukuqhubeza amaphepha okuthonisa umongameli Donald Trump edale le-Senate esithi kukhona okumele kuqale kulungisiswe. UPelosi uthi kumbalwa okumele kulungisiswe engaqhubeli amaphepha la athiwa ngama-Articles of Impeachment idale le-Senate elilamalunga amaningi awama-Republicans, okungabangela ukuthi khonale nxa kungahambanga kuhle bazavota ukuthi umongameli Trump engaqotshwa esihlalweni. Ngoba lapha okuthiwa khona se-impeachwe khona ku-Senate, ku-House, bekugcwele amalunga edale awebandla lama-Democrats. Okwathesi-ke sekumele ukuthi lolu daba lusiwe ku-Senate lapho okulamalunga amaningi awama-Republicans abayibo abebandla likamongameli Trump. Nxa bengahambiswanga abanye okuthiwa kumele baphe ubufakazi ababe yizi ababe sebenzela uhulumende kamongameli Donald Trump kuzaba nzima ukuthi bamsuse esihlalweni.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Ngeke sithathe ikhefu silalela uCooksman ehamba labanye bakhe abagoqela ke uMadlela. Ehamba loMadlela labanye abangani babo ithiwa yona uzangikhomba. Sigqibela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje, kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebayisilazo kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Sokusele amalanga phose amabili nje kuphela ukuthi lifike ilanga lekhisimusi, kodwa iningi lihlaba umkhosi ngomumo wezomnotho. Abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu, 5,000, bevela kumabandla ezombusazwe atshiyeneyo bebecupha mgano munye emcimbini wokuthakazelela usuku lwe-Unity Day emaloveni, emaboleni, esigabeni se-Lower Gweru. izolo lapho iqembu le Dynamo selingikelane khona lelethe 1 sizigqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje sidibanele njalo kusasa sikhathi sinye igama lami nguChris Gandhi.